Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 25 Ncwabakazi 2017, uqolo mhla ka 26 Ncwabakazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa sekusele inyanga ezimbalwa kuphela ukuthi kuyiwe kukhetho, amabandla aphikisayo alokhu ematasatasa.
Mhlawumbe kukabonakala ukuthi ukhetho soluseduze kodwa ungawukhangalisi seduze njengalokhu ebengikulandile mina. Kutshengisa ukuthi izinto zizaba nzima kakhulu ngo-2018.
Isigaba semadobo esiyandise ukutshaywa indlala ngalesi sikhathi lo umnyaka singaneno.
Yazi liphele libahle njani bafoye liphele geze njani as long as dime emva kamoke sithangira izathu PF ayisozi ininikeza iphone ngathi li winning a 95%.
Akuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa ngodaba lokungena kumanyano wamabandla osolubangele ingxabano kumabandla lawo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lanxa sekusele inyanga ezimbalwa ukuthi kuyiwe kukhetho, amabandla aphikisayo alokhu ematasatasa. Lokhu sekuthiye ezinye ingcwethi zombusazwe zesithi ibandla lezanu PF lilakho kunqoba njalo kukhetho kungaqhubeka kudonselwana amandla kumabandla aphikisayo. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda ofundisa ekolitshini leBhilitane kodwa obevakatshele eZimbabwe ukuyahlola umumo.
Abantu sebethukile kakhulu ikakhulu emaphandleni lapha sebe abadala sebetshela khona abantu babo ukuthi no ngomnyaka ozayo kuzabe kuzima ngakho kufanele abantu baqalise ukuthenga amakhadi ezanu lokuthi abesintwana bahlakaniphe bazenze abantu bezanu ngoba nxa bengenzanga njalo bazotshaywa kumbe bazovulawa ngendlela ebuhlungu. Ngifike emakhaya eRuthenga ngafika kuwofilabhusi kubo Karoyi ngathola ukuthi no izinto lezi kazimanga kuhle izanu isilungiselela ngolukhulu kakhulu. Ukuhamba kwaPresident Mugabe eGwanda kuthwalisa abantu beGwanda nzima kakhulu bedinga ukuthi babe abantu bezanu bahambele ubhane wayethusela abantu washitshela abantu ukuthi no lingabona abantu abazayo lapha abangasibo bezanu libatshaye libabulale lingaceda lapho bese lifonele amapholisa kodwa liqale lidile labo lina. Khonokho kwenza ukuthi kukhanya ukuthi kuzanu eceleni lezanu PF ukhetho soluseduze kakhulu kukathi emabandleni aphikisayo bevele basekhathara kakhulu nokuthi baqalisele ukulungiselela kakhulu ubudlwakudlwa ngobukhanya buzabe besegcekeni kakhulu njalo khanya kanizanu izimisele ukuthi ibenze ukuze iphumelele kukhetho luka-2018. Ngathi-ke kodwa emuntwini ongakukhangelanga ongavulanga amehlo kangako mhlawumbe kukabonakala ukuthi ukhetho soluseduze kodwa ungawukhangalisi seduze njengalokhu ebengikulandile mina kutshengisa ukuthi izinto zizaba nzima kakhulu ngo-2018.
Kodwa nxa sikhangele wona umumo ubone njani kakhulu kwezenotho abantu badube kokunganani lokunye okunjani?
Ukudubeka kukhulu kakhulu mina kimi kusuke kwaba segcekeni-ke kangako ngoba ngingele indlela yokwenza ngayo imali ukuthi ngithole ngayo imali yaseZimbabwe. Imali yangikhona kayitholakali kufanele lithengwe ebantwini nxa ukhangela lobo izitolo zilakho okuthengiswayo kutshengisa ukuthi abantu nje jikelele abayitholi imali kuba zima ukuthi bayithole. Impetha namo lokho okuthengiswa ezitaladeni abantu behamba bethengisa izigqoko vele yikho lapho sokusilela khona abantu uhambela abangani babo abaningi kakhulu bethi ngicela ukuthengela ama-socks laphana ngicela ukuthengela lokhuyana kwedola laphana. Bona lokho lokho kutshengisa ukuthi no umumo lwezo kwamanga kuhle kodwa okulokhu kukhula kusiya phambili yi-corruption ukuthi abasebenzela uhulumende lo muntu ungaze umthole ngaphi udinga ukuthi abhadalwe imali ukuthi enze umsebenzi wakhe umba kusize ngento afanele akusize ngayo. Mbona kuseyo wabazima kakhulu njalo angiboni ukuthi ilizwe lethu lakho ukuzilungisa kulokhu ngesikhathane esincane esilandelayo. Mbona lokhu kuzahlupha abantu abaningi abantwana isizukulu ezizukulwane zethu zizathola ilizwe leli lilibe.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazo ebekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Isigaba samadobo eMatabeleland South siyandise ukuchaywa indlala ngalesi sikhathi somnyaka kodwa lo umnyaka singaneno. Ngomnyaka odluleyo ngalesi sikhathi inkomo zasezicuba kungasela madlelo aluhlaza lamanzi esewomile emadamu. Sixoxe lo wake wamela lesi sigaba edalele eParliamente njalo engumgcini sihlalo webandla leMDCT umnumzana Love Momoyo.
Okwalomnyaka kungathi kungconywana ikakhulu nxa kusiza kwezamadlelo kuleminye iminyaka le siyayishindile kiyo ngalesi sikhathi. Lamanzi ngoba asatholakala emadamu amaningi kusitsho ukuthi inkomo kazihlupheki lezifuyo kazihlupheki okokunatha. Kodwa ezinye zikhanya sezizwela indlala izifuyo ikakhulu inkomo namadonki. Kodwa kufanani le minyaka yonke lapho siyabo ngalezi zikhathi sesiqala ukufida ukuzinika isikafu lokufuqa ezinye seziphathare kasezifiyo. Ngathi kulo mnyaka kusasengconywana kwathesi ngoba la mahlamvu asatholakala eganyeni lotshananyana nje ngemakhaya endaweni eziningi kusatholakala.
Abantu bona-ke kunjani lapho eziphaleni?
Abantu eziphaleni kuyamangalisa ngoba sibe lezulu eliningi kumnyaka lodlulileyo. Abantu balima kodwa eziphaleni akula lutho kangako singakhuluma ngalo ukuthi kuningi. Ngoba ngikhuluma nje akade bevele abaningi besebengenile kulihlelo ezokunika laba abangakwanisi ukuzisebenzela i-welfare. Abanye bathola ngaphansi kwenhlanganiso ezizimele zodwa ama-NGOs okuyiwagcinileyo esigabeni ngobuningi lapha holisa khona abantu ngezigaba ezithileneyo. Bakhona laba abakwanisa ukusebenza esithi kusebenza ndawonye labo bayasebenza bethole usakazana inyanga nxa iphela sebesebenzile bayathola usaka lomumbu. Kulabanye njalo abaphiwa ngokuhlala nje nxa usebekhulile kodwa bengasebenzanga bethole labo. Then sokubuya uhlelo olunye oluqondane lalabo ababhalisa kuhulumende olwe-social welfare. So kutshengisa ukuthi abantu eziphaleni iningi akulalutho njengoba nje sebekholiswa bethola ukudla ngokuphiwa zinhlanganiso ezithiyeneyo. Okubenzima kumnyaka lowo ikakhulu emasimini izulu beliliningi umumbu lezinye izilimo zasezenza ukuthi zitote zingasazali ngendlela enhle. Njalo futhi okuphinde kwenzakala labade belimile ikakhulu nyawuthi amabele nalokhu nje okunye okudliwa zinyoni. Inyoni zalo nyaka ezihlukile zingaxhosheki ukuthi nxa uxhosha zihlala eceleni khonapho zingabaleki zingaswela sikhathi sokudla sidla ilanga lonke. So abaningi baswele emasimini ngenxa yokuthi inyoni zikhona zidle kakhulu zaqheda ukudla emasimini.
Alo-ke ngumnumzana Love Momoyo owake waba ngummeli wesigaba seMadobo edalela eParliamente njalo engumgcini sihlalo webandla leMDCT. Ukumiswa kwenkampani kamabona kude ekwese TV ekamnumzana Strive Masiwa ongumnikazi njalo owenkampani kamakhale khukhwini iConnect ukuthi ibukise umabona kude wekwese TV sekucunule abanengi. Ikwese TV ivele isikhona kwamanye amazwe angamachumi amabili kodwa ugatsha lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe lwayalela inkampani yekwese ukuthi iqalise umsebenzi eZimbabwe. Ingcwethi kwezokwethulwa kwembiko umnumzana Zenzele Ndebele utshele iStudio 7 ukuthi lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende kafuni ukupha ilayisensi kamabonakude inkampani elembono ehlukene leyakhe.
Mina akungimangalisi ngoba ngile minyaka eyi-15 ngikhuluma ngendaba zemisakazo zenezi ukuthi uhulumende weZimbabwe kazimiselanga ukuthi bohle abanye abantu abangaso bakahulumende abangaso ba ministers abantu abasekela ibandla leZANU-PF bethola imsakazo eZimbabwe kumbe besenza into ehlukile ngoba mina ngiyamangalisa ukuthi any other person waselizweni wonke umuntu ukhuluma ukuthi bafuna imisebenzi bafuna kube lemali yakwaye amaye amazwe bafuna abantu beZimbabwe beqhatshwe and yinto yena leyo iqwese TV kathi zakwenza ngoba iza bethi inhlelo ezijeneyo inhlelo ezinika imisebenzi kodwa uhulumende udivide ukuthi ethi kabakufuni kodwa nje just a few months ago babekhala ngokuthi kona ama-millions emali ayakhithwa kubhadala i-DSTV so ukustopa kwabo iqwese TV doesn't mean that abantu bezimbabwe bazabukela iZTV kuthi ukuthi abantu bazabele kuzebhadala imisakazo yakwamanye amazwe
kodwa-ke nxa sikhangele ukubana umsakazo lo usemazweni amanye angamachumi amabili i-20 singathini ngakhona lokhu nxa sikhangele isimo sezimbabwe lamanye amazwe
kutshengisela umhlobo wabakhokheli esilabo eZimbabwe abakhokheli besilabo eZimbabwe ngontando kayiphikiswa izihwaba ezifuna ukudlela ezikhwameni zazo ezingelani lokuthi abantu bazwa njani kumbe bacabangani ngoba amboni ukuthi kulo muntu opheleleyo ofuna ukubusa ilizwe ongayalisa abantu ukuthi bebukele ibhora kumbe bebukele amamuvi bezihlekele bezikholisele bekhohlwe njengenduko ezikhozwa ngohulumende wezanu-PF low so kutshengisa iziphiwi nje ezenza noba yini ezikufunayo bekuthi akulanto abantu abazabayenza yona
Alo ke ngumnumzana Zenzele Ntebele ingcwethi kwezokwethula kwembiko ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela umshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama onguntungameli Nkomo lamhlanje ngisebhinga North njalo ngixoxa lomeli walesi sigaba edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Spanda ngiyakwamukela kuhlelo mhlonitsha
ngiyabonga Nkomo
Yes, sizwa kuthiwa kulo daba lapha osoluhluphile eBhinga ologatsha lwe-DDF olubikwalo qhatha abasekeli bezanu-PF kuphela ukuthi babe yibo abalungisa imigwaqo kuhamba njani?
Okwenzakeleyo Nkomo ukuthi mhla ka-19 August ngomgqibelo bengisechunga. Ithunga indawo yethu elamagwadi amabili uward 23 kanye lo ward 1 ezeBhinga North ilezinduna ezine so bemvakatshela isigaba senye induna okuthiwa Namwenda siyahlangana labantu kanye njalo siyabona imisebenzi kahulumende eyenziwa kuleyo ndawo ngijonge ikakhulu indaba zemigwaqo ngithe ngifika ngale ngifike ngahlangana nendaba ezimbili ezihambelana lemigwaqo eyakuqala indaba engifike ngayithola ngiyokuthi kulabasakhulayo abangamachumi amane abaqatshwe ngo-April lonyaka kuthiwa besebenze emgwaqweni yi-Ministry of Transport basebenza ke labo bantwana kuze kwafika kathesi ngo-August abakatholi ngitsho le-10 lomholo sebeze abanye bayekela abanye yibo abalokhu besahamba emsebenzini ngikhulumisane lesiphathamandla semgwaqweni kuprovince eMathabeleland North uinjiniya uMakhokobe laye wakuvuma ukuthi hayi lokho kukhona sibili abantwana laba kabakabhadalwa izimali zabo izisebenzi leza ziyabhadalwa izimali zabo umkholo wazo wenyanga ezine wasengirifeya ku-HQ yabo eHarare ngafonelana no-director obona ngezemgwaqo laye wavuma ukuthi kumi njalo so-ke sasesikhulumisana ukuthi kungangcono akhulumela labo ababona ngezemali ukuthi bezame ukuthi izisebenzi lezi zihlawule ngithe ngisesekhonapho kwasokufika-ke abasakhulayo laba abatrenwa kuma-border gaze ama-youth lawanatrenwa kuma-border gaze ebuya ezobona izinduna esithi athunywe i-DDF ukuthi bona bebuye bezosebenza emgwaqweni esesigabeni sona leso ngase mbabuza ukuthi bathunywe mbani basebesithi hayi bathunywa DDF ukuthi sebezaqalisa ukusebenza ngikho ke izinduna kufuze zivume into enjalo
ngokwakuqala yini lisiba lohlupho olunje kumbe selike lahlangana lalo esigabeni sakho
leyo nto isibhahile kakhulu ikakhulu ke ebhinga into ejwayele ukwenzakala ukuthi nxa kuthe khona kuyakubana abantu abaqatshwayo kuma department kahulumende abantu bebandla lezanu PF bayahamba betshela abantu ukuthi hayi ofuna ukungena umsebenzi akabuye ezojoin ibandla lezanu PF behambe bebhalana ama list abo ama list lawana abe yiwo aza kuyasetshenziswa ukuthi kuyeqatshwa abantu ngithe mfikile nje kathesi kwenye ward yamotho ekalungwizi ngezwe ukuthiwa khona iriya ngesikhathi iriya iqatsha babefuna ukwenza okufanayo behambisa ilisti zabantu bezanu PF sacina ke sesingenela senifonela ama-councillors nabanye abakhokheli beriya ukuthi hayi asingeke sasebenza ngaleyo ndlela kwenzakele futhi iviki edlulileyo i-Ministry of Transport babona kayisiba abaqatsha abaminister of transport kuqatsha abe-public service commission abe-public service commission bahambile behamba bele candidate enye ezanu PF lapho kade uqatshwa khona kusakhiwa ibholoho naw bathe befikile khona ngale bengakaqalisi ukuqatsha mina bese ngivile ngafonela abakhokheli iziphathamandla zeministry kutho ukuthi-ke yizo esuke zangenela kwasokugcina sokuqatshwa kuhle ngoba thina into esiyikhuthazayo nani akekho umuntu odla ukudla okuvela ebandleni lezombangazwe wonke umuntu udla lokho ayabe kutholile kungelani ukuthi usekela liphi ibandla
hayi siyabonga mnumzana Sibanda bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngiyabonga Nkomo ube nelanga elihle
sehlulekile ukukhulumisana leziphathamandla ze-DDF lezi zanu PF ebhinga Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomeli weBinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo umuntu ngameli Nkomo
Siyabonga Ntungamili. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Edwin Dlovu webandla le People's Democratic Party iPDP endawonye lomnumzana Bhekilizwe Bernard Dlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Lombono omkhulu kakhulu obuthethe ngowonke umuntu wezimabi masikhuluma kanje ubona ukuthi ngo-2008 lo-2018 izame yatshontsha i-election izame yatshontsha ukhetho singazikhathazi ngo-2002 kudala laphana mhlawumbe kukhona kwakuba lokutshontsha kwenzani singazikhathazi but bese sikhangela lokho okubili lokho amatheory akhona ukuthi kwaba lokutshontsha lokufunga sokwenziwe ngomgabe labantu abaku-military ukuthi noma kungaze kube njani abangeke bathathe umbuso bawunikeze emuntwini abakhola ukuthi melanga abantu beZimbabwe umele abelungu so kuyini okuzenza ukuthi lokho abakwenza ngo-2008 bakwenza ngo-2013 bangakwenzi futhi ukuthi bethi bona okungahlingifayi kuphi asisoze nama ngangimlalela umgabe kudala ngiyakhumbula efunga egomela ethi yena noma ungaze kube njani nopika nambuyanehana ngize ngikhulume uhlobo lwabo uTsvangirai ngiyeke afe wabusa iZimbabwe bamncedisa futhi abesibuthweni bathi bona lo vele ongazange ayena uma ngaze athathe ilizwe sisoze simumathele thina simsalute ngiyakubuza ke mnumzana Edwin Dlovu ukuthi kuyini okuzenza njengoba linale sithi every time makukhulunywa ngacoalition labe lisithi coalition other position le kamkhokheli kahulumende vela kunegotiatwa kuthiwa ngumorgan Tsvangirai lingaze libuye libahle njani ma-4 years libuye likheze njani as long as lime emva kamorgan Tsvangirai izanu PF ayisoze ilinikeze iphowa lingaze liwine nge-95% bangcono belwe beliqile benzeni ilizwe lihlaba umkhosi lithini yiyo imisteki yenu eyedlula yon wonke amamisekelo wenza ulinje nekuqwalishinde MDCP ezikhanya ukuthi lama number but befake phambi kwabo umuntu ongahlonishwa izandla njalo futhi umuntu nabantu bezimbabwe basamvotela nje sikhathele asakwazi ukuthi sasa kuzaphumana
ye mnumzana uDwin Ndlovu ulalo yini lokugcina
2028 sangena sibambene izandla engasoze irige ithi khona yopposition idliwe kodwa nxa sangena sehlukene waba ke lobuthutha obuthile kusayidikeni kaMorgan Tsvangirai abantu bakhe bayala ke ukuthi kube ne-agreement i-8% e-MDC yaphiwa uMakhonza ngayi 8% leyana yayikhona ihlangene le kaTsvangirai i-rigging abayenzayo engasoze yenzakayo lokho kukhulunywa-ke ngumgabe kukhulunywe yi-army kukhulunywe ngani kwethusela phela before i-election kumele kube lokwethusela okuthile kuzenza ukuthi abangamagwala bahlale ezindlini bathi ukuvota kuzancedani njengoba izanu njengoba umgabe njengoba i-army isithi yayisezinika amandla-ke lo azange aya empini bantu sebezihlalela phansi abezanu sebehamba boningi sebevota yithaktikhi yawena leyo kuyini-election kodwa-ke nxa isidliwe isidliwe isadika esoziyivumeli izanu ukutiyalela esikhundeni idliwe i-au esoziyivumele izanu ukutiyalela esikhundeni idliwe i-united nations kayisozeyivumele njalo yikho singahamba ngobuningi sinika abantu i-confidence ukuthi sibambene abantu bavote ngobuningi i-rigging ibanlutshwane i-rigging ikakhona nxa amanano ephosa ehambelane abeseduzeduze-ke kuyaridega 2008 wakuyithuba elihle lokuthi ngayizane yaphuma kodwa-ke abantu-ke baba-selfish engiyibona bakathesi ubu-selfish bangikhona bukhona njalo yibo bungabisela emuva umanyano wabantwana bezimbabwe ngoba sonke singabantwana bezimbabwe sesidubekile ngombuso wezane sithi thina sasikhipheni izane singayikhipha-ke sizakhuluma ngokugezisana siqinane sibone ukuthi onguye olungele ukuthi angena ukhokhela izwe lezimbabwe ngubani kathesi injongo yethu kayibenye ukuthi leli bandla selibulela umnotho ezimbabwe leli bandla sesigcilazisa abantwana bezimbabwe kaliphume esihlalweni yikho kumele sikukhangele kathesi okuningi sikukhangela ngokuya kwesikhathi ngoba singaba nenjongo eziningi sikalise ukuthi sifuna umuntu onje sifuna umuntu onje esiyeqa sikukhamana sodwa izane ivukile laphana ihlele yikho sifuna ukuthi sigcina kathesi sibambane singelani ukuthi ubani unje ubani unje singathatha umbuso-ke yikho maybe sesingakhangela ukuthi kambe sifunani sifuna ukuthi ilizwe likhokhelwe ngomuntu onjani ngabantu abanjani ngawaphi ama-policies kuhle kakhulu siyabonga imibono kaNdlovu kodwa kathesi injongo ukuthi asiqale sipingekezaleke khona bese silungise umuzwe wethu-ke sesithanile ingcekeza yaphuma phansi
umnumzana Bhekilizwe Ndlovu nanto-ke udaba ungahle usigqibele uhlelo lwethu ngembono yakho
siyabonga gatsheni boya benyathi bengakahle indaba but uphinde uziphikisa angazi kumbe uyakuzwisisa khonapho ukuthi abantu bazayekela ukuyavota ngoba besesabe ukukhulunywa yi-army i-army kukhuluma kuphela ma lifake uTsvangirai phambili ingabe alifake uMorgan phambili i-army yethusela ma i-army sethusela abantu bayakhumbula ukuthi hawu ingwele lezi zake zalwa kathathu le belokhu beyiwisa bethe bayethusela bayiwisa yini ezenza kusasa ukuthi leya ilokhu iwiswa inqobe kusasa mina ngila nkinga lokuhlangana kwenu nokumanyana kwenu inkinga engilayo yinhloko yenu eliyifaka phambili yenza abantu bonke nje bathi hayi makusenziwa kanje empi kasho kahle futhi Ndlovu ukuthi abantu bagcina bengasayi kuyavota I don't know ukuthi uyakuzwisisa ukuthi uyaziphikisa khona ngoba bazoyenza njalo vele la ku-2018 amasosha angatona vela simnikeze uMorgan Tsvangirai phapa so what how are you going to stop that so ngicela ukuthi ngiku-challenge even as I go ukuthi icabange ngakhona ukuthi inkunzi eliyifaka phambili sebeyigwebe bayigweba bakithi inamantwezwintwezwi nemihluzintwezwi izayimenda lithini
Lo-ke ngumnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa endawonye lomnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party i-PDP kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz
Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Si
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosikazi Rosemary Ncube ohlala eManzow Farm eMazon lapho obekule ngxabangxoza khona kumalanga ambalwa edluleyo. Abatsha abacatshangelwa ukuthi ngabebandla leZANU PF babikwa befike kulindawo badiliza izakhiwo besithi bathunywe ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe. Siyakwamukela Mancube.
Ngiyakwamukela lami.
Ungaqala ngosichathisela ukuthi uvela ngapi ekhaya njalo wafika njani khona ngapho eplazini leManzo.
Alright, mina ngivele eSlovela lapho kuthiwa eDamba eloba gwero. Umkami ngiyovela eMandarweni. So mina lapho eplazini leli ngabuya ngo-2000 sithiwa Jamba nje masimini Jambe zemasimini lami umkami wabe sithi hamba la uyodinga insimu ngoba yena wayesebenza eHarare Town. Sasengidinga lami insimu ngisemando khonapha eMazor. Njengabomama siyahawula sithi thina esisekela abantwana esifona imuli ukuthi zigqokani konke konke khonokho. So into esihlukuluzayo ngoba abantwana kabalazigqoko kabalasikafu konke lokho. Mina ngumama ogulayo i-BP so ihlala ikhwelile i-BP ngenxa yezinto ezenzakala lapho eplazini. Plazini leli kunzima kodwa sabuya singena kuthiwa Jamba nje emasimini sathi lathi sesingenile phela kodwa sebesijamba nje futhi basiphe eplazini. Thina sesifuna ukuthi kuveleka asisafuni ukuphuma eplazini le ngoba sesasukuluzwa sesisikhathi eside lokhu besihlukuluza asisafuni ukuphuma eplazini le. Uphila ngokulima lokho so umumbi wethu waphambaniseka ngenxa yamapolisa wona la. So kulo nyaka silalutho noma ukuthi ngidinga ibhakede lokuthi ngithengise ngigade ngoba iklinikhi yethu ikhatshana ukuthi ngiyohlola ukuthi i-BP yami ime njani. Ngiyabengela ngitsho mali yokuthi ngigade ngiye ekliniki.
Kungaphi lapho abantu abadobhadobha khona okokudla lokokugqoka lokunye?
Sithwele nzima anti izinto zethu zadilizwa izulu lisina. Kulo nyaka izulu lana kakhulu kudlula eminye iminyaka yonke le. Kwezinye impahla zethu zayezokokuqonda ukubola ngoba zazinethwa everyday ebusuku silala phandle sivuka lokhu siphandle konke le ngubo konke lo mumbi lwana omunye wawomile esasiwugayisa konke kwakumela kubola ngenxa yezulu.
Sike saxoxa lamagqwetha alimelayo khona ngapho bathi bona basalincedisa.
Namuhla sike sakhuluma lali gqwetha lethu lithi I think lapha sofike ekugcineni uthe ngizazama lapho engiyenzama khona ukuthi benze ukuthi kuthule lokho. So sibona ngathi vele laye uzazama ugqwetha uthi ukuthi into zime ngoba sesilesikhathi eside besihlukuluza.
Kodwa ubufakazi libuthatha ngapho ukuthi bengabe bethunywe ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe.
Manti bangakufikela emzini wakho uyabukhona wena anti.
Mm-hmm.
Bayehle baqalisa ukutshaya indlu yakho ebeyiwisela phansi besithi phuma eplazini likamama. Umama sefuna indawo yakhe phumani lapha sithi kanti lithunywe mbani bantabethu kanti indaba lisihlukuluza kangabathi ngumsebenzi. Thunywe ngumama uGrace ukuthi phumani lapha eplazini. Ye ibufakazi bethu ngoba bayazikhulumela bodwa wona amapolisi ankhona.
Manje izikolo ke abantwana baqonda ngaphi?
Isikolo sikhona esinye khona ngale mazowe semayini abantwana ethi babehamba khona kodwa isikhathi lesi okwayenzakala ijamba nje yona le bahlala nje isikhathi eside. Sahlukuluzwa ngomatshi bahlala izikolo zaze zavalwa bengayi isikolo abantwana ngoba amaphoyisa anti ngitshela ukuthi bakhona le mabhumgezi babebabisele ukuthi liyangaso abantu laba bayasihlukuluza konke la bantwana.
Ye ngaphambilini kwalingxoxo uthe amapholisa la ayatsho njalo ukuthi abavumeli abantu besedlula ukuthi belibone.
Yayi abavumi nje noma ukuthi ibone imota noma ngingathi ngiyanti ngikwesinye isikhathi ngingafonelwa nomihlobo sami ukuthi ngiyagula ngapha ibhatela amaphilisi e-BP engafika khona ngale gedini ne-boom gate bayahle bemyalisa ukuthi akungenwa ngapha kula bantu bahla kuyele engangeni bake bahambe emapholiseni ngathi amapholisa engathi hambe uyedlula kumuntu lowana bona bengafikela futhi bakutshela ukuthi buyela bheka kula bantu lapho oyakhona umuntu lowana driver kuyeli. Elamele ukuchina lokuthi sesihlukuzwe kakhulu eplazini leli ngono noma amagqwetha ethu asimelele ukuthi sinikwe incwadi sikhonapha singaphumi lapha ngoba sazisa ubuhlunga kwesikhathi eside khonapha eplazini.
Leyo balaleli ibingxoxolo nkosikazi Rosemary Ncube ohlala eManzow Farm eMazon. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni obutsha. Yilami usithandekile Mhlanga yikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Lanxa sokusele inyanga ezimbalwa ukuthi kuyiwe kukhetho amabandla aphikisayo alokhu emadasadasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.